Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
So with me, I've still a long time to end Wednesday, but if you have about two or so drops, nothing is another way to pull a little measure on a lot of things. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlantree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called Plantree Ambassadors of Youth, and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe, because kumele raise something like $25,000 ukuthi ihambe India eyenze i-operation yama-kidneys. So we just came together then njenge-community sathi sifuna uku-assista, that is ngokulethwa okuncane. Sase si-organise i-fundraising dinner izabe imhlaka ika-18 August in Plantree, sithengisa ama-plates okudla at $18 per plate, and then kuyabe kuyi-3 cost meal, kuyabe kune-entertainment for laba abazabuya kudinner yangkhona. Then izabe after party yangkhona sizabe sisenza $2 ukungena, and whatever is raised on that day iyabe isiya towards i-fundraising, isiya towards isikhwama semali ekaMathia yokuthi ehambe e-India eyenza i-operation yakhe yama-kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakoBulawayo uchasisa kabanzi ngale mkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwashwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abaningi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelashwa emazweni anjenge-India, i-South Africa lamanye.
Imikhuhlane le ibangelwa ikakhulu yizinto, indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho esingani iyamemetheka iya phambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi bekengani bayadalisa imizimba, abantu sebehlala behlezi emahofisini. Le mikhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labochukela, i-BP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku yikudla lokuyana okuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama-refined foods okunika kuphela amandla emzimbeni, njalo kulamafutha yikho ukudla okubangela imikhuhlane leyo. Okunye esingakuthola ngayo leyo mikhuhlane ukuthi ayithelelwana, yikho kuthiwa yi-non-communicable disease. Ayithelelwana nxa ungaba lawo, akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuzakuba lawo. Leyo mikhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mikhuhlane eminye iyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe asithi emulini nxa kuye kwaba lomuntu obele lo mkhuhlane wetshukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lowo muntu lawo bebelawo lowo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwayo ukuthi mhlawumbe umuntu uyabe kuye wahlangana lezinto esingathi ngama-poison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla, njalo lokuthi ubesenzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi, omunye umuntu uyabe bengumuntu obewanatha kakhulu, khona kuyena kubangela ukuthi isibindi sibe sokhe sisifa mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi lokusulwa ngumkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Ebizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zimlutshwane, ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Siyakhangela kakhulu okwezinso, ngoba umuthi wezinso kuyabe kuyukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Khonokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ehambe kwamanye amazwe. Yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi beyethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khonale. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elatshwe. Khathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egezise kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusesephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo, okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
umkhuhlane izinso ukuthi iqala njani angikwazi kodwa ngathi umkhuhlane okhona etholakala ezimabantu abaningi especially abantu angathi badala sinjalo ubona abantu abadala few abantu abantu abantwana abancane abadala kejayi babona abalimkhuhlane izifo batawulapheki endawuthelelwane njalo ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapho angikwazi
imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis izinso imvukuzane izifo zenhliziyo ithukela leminye ehlukeneyo eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini omama bona bavame ukuhlangana nale mikhuhlane ngesikhathi bezithwele indleko yokwelatshwa kwalemikhuhlane iya iqonga okuphezu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona njalo inani labantu liqhubeka lisanda kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni abaningi bakhala ngesibhedlela sakobulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngubathabile masuku.